Siyabonga majaha akithi ujonga lo Chris lechona njani mthokazi omuhle yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 25 ngonhlangula 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukuthi umuntu ethi engena esikhundleni akaphelile lomnyaka etshintsha i-contract engange 1.3 billion kusho ukuthi izevele engawenzayo umsebenzi wakhe ngemva kokuthi emikele i-contract ikhampani leyo ethayini ukuthi iyelungisa iphasi ethiniyona.
Umphathi ntambo obona ngezamandla kagetsi umnumzana zikaMai Mavaire uthi uhulumende sephe umsebenzi wokuqhelisa isitishi sewange thermal power station kunkampani yakwele China iSinohydro.
So uhulumende ngayefulelaye futhi kumele ayenze kube nama designated points ukuthi laba bantu babhemele kuzindawo zabo bodwa. In fact uhulumende kumele abane i-public smoking.
Uhulumende weZimbabwe ukhuthazwa ukuthi aphume lomthetho ovimba abantu ababhemayo ukuthi babhemele ndawana yonke ukuze bengaphambanisi abangabhemiyo.
Kulobunzima obukhulu esigabeni sethu selusuku kakhulu uma ngikhangelisisa izigaba sekabuba, izigaba esechuzia, isigaba sechitongo, nakaluba, echipale, echikila.
Abalimi bomombo elusulu ebhinga esigabeni seMathebelele North bathi sebechiya ukusebenzelana nenkampani elima uChinda eKajang ngoba ithenga umombo wabo ngentengo ephansi kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulomsakazo. Umphathi ntambo obona ngezamandla kagetsi umnumzana zikaMai Mavaire uthi uhulumende sephe umsebenzi wokuqhelisa isitishi sewange thermal power station kunkampani yakwele China iSinohydro. Uhulumende wenze lokho ngemva kokuthathela lomsebenzi enye njalo inkampani yakwele China iChina Machinery and Engineering Company esithi yayisehluleka umsebenzi. Elizwe selile minyaka eminingi libhekane lodubo lokusilela kwamandla kagetsi. Umsebenzi wewange power station lo uzabiza imali engange 1.3 billion. UMavaire uthethe amalunga amatsha, ukhethe amalunga amatsha amaboard amankampani aphansi kwezesa ngeviki edluleyo. Kodwa iningi lisole kakhulu inyathelo lakhe ngoba amalunga amaningi engabantu bezano PF. Omunye wabasolele linyathelo njalo othi ukuphiwa umsebenzi wewange kunkampani entsha akusoze kulethe umahluko ngumhleli wephephandaba leSouthern Eye umnumzana Kholwane Nyathi.
Ngibona lento okwenzakeleyo namuhla nje ukuthi ugcizelela lokho esasikutsho ukuthi uMavaire umuntu odiniweyo ongasela mboneni engajitshe engasikhiphe edubeni lokwesilalo okuswelakala kwethu kwamagesi lokunye nje okukhathazayo kwi-ministry yakhe ye-energy. Kutshengisa ukuthi umuntu ethi engena esikhundleni akaphelile lomnyaka etshintsha i-contract engange 1.3 billion kutshengisa ukuthi izevele engawenzayo umsebenzi wakhe ngemva kokuthi emikele i-contract ikhampani leyo ethayini ukuthi iyelungisa iphasi ethiniyona.
Ukuze lulungisiswe udaba lokusilela kwamandla kagetsi eZimbabwe, kuyini obona kumele kwenziwe, kuyini okungenziwa ngabantu abanjani abadingakalayo ukuzama ukulungisisa lolu daba?
Ngibona iZimbabwe ayitheli bantu abangalungisa lolu daba esilakulo ukuswelakala kwamagetsi lokunye okuhambelana ne-ministry energy. Okuswelakalayo ngabantu abakhokhelayo. Ngibonani lokhu okwenziwe nguminista namhla. Kufanele kube ingqobe kumongameli umgazi ukuthi elikukhangelisise ukuthi ukuthi umuntu lo ofake ukuthi ekhokhele leyi ministry energy umuntu oqondileyo ngoba sokwenze uMavaire utshengisa ukuthi akanamandla akagijimi ukuthi elungise lolu duku esilakho njalo lokho esitsho ukuthi nabantu abarisayikhiwayo abavele sebephelelwe ngamandla.
umnumzana Kholwane Nyathi ngumhleli wephephandaba le The Southern Eye. Amazwi kaNyathi acizelelwe yincwethi kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya.
Awukusuzi ngisizilutho ngoba siyazi ukuthi kule makhampani amaningi amaChina azethwela phela izwe lizana uPF abehluleka ukuwa imigwaqo bayehluleka imigodi bayehluleka okuza kwenza ukuthi nxa le eyokuqala iyehlulekile bengaletha le yini kuyini okuza kuguquka kuyathi ngithila ukuthi abantu bezana uPF kabasirious ngokuthi balungisise udaba lenkinga esilayo lwamagetsi.
Kuyini okumele kwenziwe kahle kahle ngokubona kwakho ukulungisisa lolu daba ngoba sokulesikhathi sokuleminyaka amandla kagetsi esilela elizweni osokubangelwe ukuvalwa kwamankampani izisebenzi zalahlekelwa imisebenzi?
Iqiniso ukuthi ngaye iZimbabwe ilobudlelwano obuhle lamanye amazwe. Ama-companies, kulama-companies amaningi esiwaziyo ase-Italy, amanye ase-Germany, amanye ase-America. Abakwani sukulungisa udaba lwamagetsi lolu ngesiphangiphangi kodwa ngenxa yokuthi thina njengelizwe sibuswa izigangi ezenzana uPF izikweleti zethu ziningi kakhulu sokudinga ukuthi basibe silokhe sigijima siya kumaChina abasinikeza izikweleti kodwa besehluleka ukulungisisa inkinga esilayo yamagetsi.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ucubungula ezenotho.
Amapolisa athi asebophe omne wabo omhleli wephephandaba le The Sunday Mail umnumzana Edmund Kutsai yena oyetheswa icala lokuba ngubaba Jukwa. UPhilip Tawanda Kutsai ubotshwe izolo ntambama ngemva kokuba ezilethe emapoliseni ekhatshwe ligqwetha lakhe. Isikhulumeli samapolisa uSenior Assistant Commissioner Charity Charamba wethule umbiko lamuhla efakaza ukuthi ngempela bambophile uPhilip yena athi usebenza lo Edmund ekungcoliseni uhulumende lamalunga ezanu PF ebulenjini bengubaba Jukwa. Ababili laba betheswa njalo icala lokuzama ukugenqula uhulumende. UEdmund ubotshwe ngeviki edluleyo njalo walelwe ukuhlawula imali yesibambiso lidale likamantshi walaywa ukuba akhweze isicelo sakhe e-High Court. Amapolisa athi asathungatha abantu ababesebenza lababili laba.
Abenhlanganiso ebona ngezempila kahle emhlabeni jikelele iWorld Health Organization bathi ukuphefumula umoya olentuthu yegwayi elibhenywa ngomunye kuyingozi ephindiweyo kulowo ongabhemiyo ukwedlula kumabhema. Lokho bathi kubangela ukufa kwenkulungwane ezingamakhulu ayisithupha i-600,000 zalabo abahotsha lintuthu bona bengabhemi phakathi kwenani phose izigidi eziyisithupha i-6 million zababulawa yikubhema igwayi ngomnyaka umhlaba wonke jikelele. Kubika uMavis Gama.
Inhlolisiso enziwa ngomnyaka 2005 phezu kwesimo sokubhenywa kwegwayi elizweni ibikwa yaveza sobala ukuba liyaqansa inani lababhemayo ikakhulu kwabasakhulayo. Yikho abe-WHO bekhankasela ukusungulwa kwendlela yokubekela amankampani aweZimbabwe imithelo ephezulu ngendlela yokwenqabela ukuqansa kwenani labontanga ababhemayo ukuze bagcine bengasayanelisi intengo yalo. Umeli we-WHO kuleli uDr. David Okello uthi abakubhizimusi lokulungisa igwayi bayalikhankasela ngendlela ekhuthaza ontanga ukuthi balihawukele bese beqala ukulibhema bese sebancinyane kuze kuthi lowo muntu esemdala. UDr. Okello uthi ukubhenywa kwegwayi okubalisa ukuhotsha intuthu ethunqayo loba ukuyiphefumula duzane lobhemayo igwayi lamakhala lelidliwayo kuyingozi enkulu kwezempilakahle. Yikho abe-WHO bekhuthaza amazwe omhlaba ukuba abekele amankampani la umthelo ophezulu. Lokho kugcizelelwe ngumcebisi kamongameli wezempilakahle uDr. Timothy Stamps othi kuyinto edanisayo ukuba igwayi liphazamisa impilakahle yabatsha nxa lingasasetshenziswanga ngendlela ethi yikho kuqakathekile ukubavikela engozini. Ethi lokulinywa kwalo kuyingozi enkulu ngoba kubangela inkangala njengoba iningi labalilimayo bengasazihluphi ukuyathenga amalahle ewange okumele bawasebenzise ukomisa igwayi labo asebegamula izihlahla mahlayana beqeda amagusu okuphazamisa imvelo. Umsekeli kamphathintambo wezempila kahle uDr Paul Chimedza uthi uyawusekela umbono wabe WHO phezu kokulondolozwa kwempila kahle kaZulu lokuthi lawo mankampani akubhizimusi legwayi abekelwe imithelo ephezulu. Umsekeli wohlangothi lwemikhuhlane yengqondo unkosikazi Shelly Stole uthi uyasekela ukubekelwa imithelo kwamankampani akubhizimusi legwayi ethi ngoba imali yakhona kuyiyeza kuphinde iphathise ukwelapha ababhemayo ngesikhathi sebegula sebedinga usizo ezibhedlela.
Abakubhizimusi legwayi thina asitsho ukuthi khona bayekele ukulima igwayi. Kabalime igwayi lapho. But esikwaziyo kuma statistics yikuthi 98% of igwayi elilinywayo la liyaphandle kwelizwe. Ukuthi bona abaphandle kwelizwe balimana kokunganani, thina siyakwazi ukuthi okusala lapha yi 2%. Thina i 2% yona leyo yesinanzelelayo ukuthi ingasilimazeli ifuture yethu.
Uthi lolu dubo kungasilokubhema kuphela lapho uStole aveze ukuba lokudakayo okuchiyeneyo lakho sekuludubo kubontanga athi kuyingozi enkulu hathi kibo kuphela kodwa lakuntuthuko yelizwe.
And kuyasikhathaza ngokuthi bona kabakwazi, bona bayabecabanga ukuthi khona bayalandela intanga isayizi yabo. Bengakwazi ukuthi khona bangena phakathi kodubo oluzabahlupha bona empilweni zabo, luphinde lihluphe lemuli zabo, luphinde lihluphe le nation as a whole, because nxa abantu abethu sebezayekela ukufunda ezikolo ngenxa yokuthi sebesibedlela ngokuthatha ezidakayo, kumbe sebeyayekela ukusebenza ngenxa yokuthi sebeyenza okuthiwa khona i-absentism at work, kuyaletha umnotho yethu oweZimbabwe phansi.
Umkhokheli wenhlanganiso yabakubhizimusi lokuthengisa imithi, i-Pharmaceutical Society of Zimbabwe, umnumzana Dothan Moyo, uxwayisa uZulu ukuba ananzelele phezu kwengozi ekhona kokubhenywayo kanye lokudakayo.
Konke kokubili okubhenywayo lokudakayo kuyaletha imikhuhlane emzimbeni womuntu. Imikhuhlane yakhona miningi futhi iyasabalala, ikakhulu imikhuhlane yezegazi, ezenhliziyo, le minye imikhuhlane eminingi ngeyahlukeneyo. Abantwana ikakhulu konke okubhenywayo lokudakayo kuyaphambanisa ingqondo, akukhulisi kuhle abantwana, abafundi kuhle, abakhuli kuhle. Kuqakathekile ukuthi impila kahle yabantwana inanzelelwe.
Abezempila kahle bona bathi olunye udubo yikuba eminye emihlobo yokudakayo lokhu kungeniswa elizweni ngendlela ezingayisizo, njalo lezi zigilamkhuba zikhekeleza abezomthetho zisebenzelana labathengisa imithi ama-pharmacists, njengoba zisanelisa ukubalekela uhlangothi lukahulumende olubona ngezokungena kwemithi olwe-drug control. Kodwa umoyo oxwayise abamankampani ukuba behlukane lalowo mkhuba wokusebenzelana labephula umthetho laba wathembisa ukuba abenhlanganiso yakhe bazaluhluzisisa lolo daba.
Ama-pharmacists mbani ngabantu abahlelekileyo abenza kuhle umsebenzi wabo, ikakhulu ngokunanzelela ingozi emithi. Kodwa yebo ye kungabe kusenzakala, nxa kukhona silusizi ngakho kuhle kuqondisiswe kulungisiswe. Kodwa iqiniso elikhona ukuthi abantu ababamba khonoko kwemithi ngendlela ezingaphathekanga bakhaliphile, bahlakaniphile. Kodwa ama-pharmacists siyafisa sibe ukuthi sisebenze kakhulu lengatsha zonke ezikhona, ngabe ngezamapholisa ukuthi udubo lolu silugqede.
UZulu weHarare ungabhemiyo yena ukhala ngababhema igwayi ndawana yonke ethi ngoba uyazi ukuba kuphazamisa impila kahle yakhe. Umnumzana Jeffrey Moyo oyintatheli zindaba ukhuthaza uhulumende ukuba abeke umthetho ovimba ababhemayo ukubhemela ndawana yonke, kodwa baye endaweni ezilungiselwe lokho, hatshi ukwenza lokho mahlayana njengalokho kukhona okwamanje.
Abantu ababhemayo abaningi bakhona kabazwisisi. Ungamtshela uyabe sibona njengani ubona ufuna ukuba rude, uyabe ubona njengani ufuna ukuba too smart. Bengakwazi ukuthi khonoko ukuyaphambanisa impilo kahle yabanye abantu, i-health yabanye abantu. So kumele abantu laba bafundiswe ukuthi ukubhema khonoko phakathi kwabantu vele akulunganga. So uhulumende ngaye futhi kumele ayenze kube nama-designated points ukuthi laba bantu babhemele kuzindawo zabo bodwa. In fact, uhulumende kumele abhane i-public smoking.
Abe-WHO bathi ubufakazi obukhona enhlolisisweni eyenziwe eZimbabwe ngomnyaka ka-2005 phezu kwesimo sokubhenywa kwegwayi iveza ukuqansa kwenani lababhemayo ngesilinganiso phose sokungamashumi amathathu lantathu ekhulwini, 33%, iningi labo kungabasakhulayo njalo kungabesilisa. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Umongameli Robert Mugabe usefikile emhlanganweni wenhlanganiso yomanyane wamazwe abesundo we-African Union wenkokheli zamazwe labohulumende angamalunga. Lo mhlangano wenzelwa eMalabo kwele Equatorial Guinea uhlose ukuhlaziya imisebenzi yokutholakala kokudla kanye lezokulima emazweni angamalunga. Iqula lika Mongameli Mgabe ligoqela umphathintambo wezokulima uDr. Joseph Mate.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930-12080, la ku 15775 kHz. Lela konjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abalimi bomumbu elusulu eBinga isigabeni seMathebelele North bathi sebechiya ukusebenzelana lenkampani elima uChinda eKajel ngoba ithenga umumbu wabo ngentengo ephansi kakhulu selokhu iGrain Marketing Board yaswela imali yokuqhuba lomsebenzi. Isiphathamandla seKajel esingathandanga ukuqanjwa ngegama sigcizelele kuStudio 7 ukuthi ngempela inkampani leyo isasebenzelani labalimi beBinga. Umnumzana Themba Mkombe okansela kaWard 17 elusulu uthi inkampani le ithenga igogoko elilodwa lomumbu ngamadola amathathu kuphela okuyingxenye yentengo esemthethweni. Iwengezelele wathi usencedisa abalimi belusulu lapho okule GMP khona ukukhulumisana lamanye amakampani athenga umumbu agoqela iWorld Food Program ukuthi kube yiwo athenga lomumbu ngentengo esemthethweni.
Kulobunzima obukhulu esigabeni sethu selusulu kakhulu. Uma ngikhangelisisa izigaba sekabuba, isigaba sechuzia, isigaba sechitongo, nakaluba, echipale, echivila, yonke indawo leyana esesigabeni selusulu. Abalimi bathwele nzima ngoba kuthengwa nge-$3 ibhagete igokoko. Okuthi bona ngokwabo ikhampani le enjengekhagili igcina ithenga umumbu ngentengo enjenge-$180 per ton. Kuphela kodwa kukanti sikhangelisisa ku-GMB. U-GMB uhlangothi lukahulumende bona bathenga nge-390. Kodwa-ke imbangela yikuthi i-GMB okuzakhesi ibingela cash imali ekhona ukuthi abalimi bangaze bahambise umumbu wabo bayanikwa ngaleso sikhathi vele imali. So yikho uhlangothi lolu lwekhagi soluthatha nje elula ngenxa yokudubeka kwabalimi. Kodwa-ke kusukusela ngo-April babethenga nge-$2.
Uhulumende uyakwazi ukuthi ibiza imali enjalo?
Ngithemba uhulumende kakwazi ukuthi ikhampani le ibiza ngemali enjalo. Ngakithi ngapha eBinga uma sikhangelisisa indawo yelusulu kulapho kulinywa khona kakhulu umumbu le-cotton. So uChinda uma lulinywa laphana kulesikhathi sokuthengisa ikakhulu ngalesi sikhathi sabonhlangula, abanye kulapho-ke umumbu oyabe su-right esiphaleni okuthi abalimi futhi bayathengisa lo mumbu. Ikampani le ibisinanzelele kakhulu ukuthi i-GMB kayilamali yasigijimanga ngaphambili yona, kodwa yena singcindezela abalimi. Ngike ngananzelela kakhulu njengomkhokheli wesigaba abalimi abanye bayathengisa umumbu ngenxa yokuthi bafuna ukubhadala izimali zesikolo, abanye bafuna ukuya esibhedlela bayagulelwa. So-ke sasesithi hayi siyaxola lina bantu bekhadi ye bazama ukuthi hayi abantu yibo babuya lo mumbu ukuthi bazosithengisela thina ngasibabona sathi hayi lina lingasathengi umumbu ebantwini bona labana ngoba vele lina liyikampani ngeke nanincindezela abalimi ngaleyo ndlela.
Lo ngumnumzana Themba Mkombo obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseBinga. Kusenjalo iGrain Millers Association ithi sakhulumisana lohulumende ukuthi kukhwezwe intengo yomumbu njalo lokhu kuzanceda abalimi kodwa akusoze kubangele ukuthi intengo yempuphu ikhwele.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 lagu 15775 kHz kanye lasebulenjini ku www.voaindebele.com. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 1 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelane kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilako kuyabule njini ku www.studio7news.com. Lidinge lapho kubhalwe live talk lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 1-202-617-2077. Ukuze lani likhulume kuhlelo lise UK, eMelika noma kwezinye indawo zomhlaba.
Live talk lamhlanje sikhangela umumo okutholakala kokudla elizweni abalimi bekhala ngentengo ephansi yesivuno sabo somumbu.
Lamuhla kuhlelo lwethu liphuma le ndaba lichona le ndaba uChris Gande weStudio 7 uxoxa lomnumzana Qhubani Moyo ongomunye wabasungula umsakazo okhangelelwe kusakaza kobulawayo. Bekumele lomsakazo leminye emithathu yethulele uZulu ngokuma kwayo lenjongo yayo ekuqaleni kwenyanga izayo kodwa kubikwa leli langa selidluliselwe phambili.
Yebo mnumzana.
Yebo Gande kunjani mfowethu?
Hayi siyaphila siyakwamukela kuhlelo liphuma le ndaba.
Ngiyajabula ukuba sesihlelweni.
Ya, ungasitshela ukuthi sizwa kuthiwa selizabumba umsakazo. Ungasitshela ukuthi igama lawo uzathiwani njalo injongo yawo ngwani?
Umsakazo wethu okuthiwa iSkies Metro FM kokhelwa yiAmakhosi uJongeni. Kahle kahle wona vele umsakazo wethu weSkies FM kuba ngumsakazo ozanika abantu bakulolu hlangothi leZimbabwe ithuba lokuthi bakhulume ngendlela abangathuthukisa ngazo izigaba zethu ezangapha lokuthi kanti vele njengabantu bangapha kulo abedolobha lakobulawayo singakontributa njani kudevelopment yelizwe. Umsakazo lo uzaba umsakazo ozaphinda futhi unika abantu ithuba lokuthi babekwazi ukuxoxa ngezama sibo abo babekwazi ukukhuluma ngezomkhonomi, bakhulume ngezemidlalo, babuye futhi bachaye izingoma zabo ikakhulu ezivela ngapha futhi sibekwazi ukuthi izaba umsakazo oza nika lethuba amanye ama-musicians landani abasuka kwezinye indawo zelizwe leZimbabwe. Kahle kahle kuthiwa yi-Metro FM ekhava iBulawayo, city of Bulawayo and surrounding areas kuthiwa izabe isitshe ikhuluma ngesitori seZimbabwe esikhulumela ivela ehlangothini olungapha.
Lo msakazo uzabe usebenzisa ulimi bani?
Umsakazo lo uzasebenzisa ikakhulu ulimi olwesilungu, ulimi lwesiNdebele nolimi lwesiShona. Usebenzise indimi ezifana nesiThalanga, isiNambiya, isiTonga, isiSuthu, isiXhosa, inye indimi ezigcweleyo ngapha ehlangothini lwakobulawayo ukwenzela ukuthi zonke indimi phela ezikhona eZimbabwe lezi esiziqanjiwe ukuthi zikhona ku-constitution zi-official zithole ithuba lokuthuthukiswa. Kulabantu abaningi abakulezo ndimi banika ithuba lokuthi bakhulume ngentuthuko ye-development yezigaba zabo sebenzisa indimi zabo ezinye engiziqambileyo zona mina.
Ungasitshela ukuthi ngobani abanye ababe beyiziphathamandla zalo msakazo?
Wakhathesi abantu abayibakhokhela iprojekthi le njengoba ngitshilo. Ngaphandle kwami ngitshilo umnumzana uPhonti Mhlanga oyaziwa kakhulu ngoba ngudirector yamakhosi. Sibuye futhi sibe ale-experience abanjengosibongenkosi Duma. Owasebenzela SSM about 10 years abantu esebenza nabo ngalo production kubuye futhi sibe ezetelweni elikhulu yamnyathi oyaziwa kakhulu oyasebenza ze-DC lapho futhi asikhokhele asinike i-guidance. Kukanti abantu abaningi abayiba abazosebenza lathi sizabadinga ngokuthi sifake ama-adverts sicubungule sinika abantu bonke beZimbabwe ithuba.
Sizwa kuthiwa bakhona osomabhizimusi abafana lomnumzana oBhethi Mpofu, lomnumzana Trevor Ncube. Liqiniso na?
Ange ngisho ngoba angazi kahle kahle lami ngibalile emaphepheni kona lokho kude ngikwaziyo ukuthi kulabanye ababili abakhompyutha lathi amabizo abo amakampani abo angazi odirector abakhona ukuthi ngobani mhlawumbe kungaba yibo labo abathoyo ngibona iphepha lisho njalo angeke bakhulumele ngoba ngazi ukuthi kumi njani emakampanini abo abayibo abazithetheyo ngobani.
Umbuzo wami wokugcina ungasitshela nje ngamafitshane ukubana lizabe na lisethula indaba nje.
Sizazethula sibili izindaba yezisuka indaba zeZimbabwe siyazethula sibuye futhi sethule izindaba zezigaba ezenzakalayo kobulawayo kwenzela ukuthi abantu babekwazi ukwenzakala endaweni zabo. Okuningi ngibona sizakuthuza silucubungule sithi ukuthi sisebenza njani sisiya phambili. Kodwa engingakutho ukuthi ma sithole le license yokusakaza kuzaba lithuba elimnandi kakhulu ebantwini bakobulawayo ngoba sizabavulela inkundla yokuthi batho elabo baxoxe ngezinto abazifisayo ukuthi intuthuko bafuna ukuthi ihambe njani ukuthi bafuna ukuthi ilizwe leZimbabwe liphumelele njani ukuthi babone ukuthi senza njani ngezo environment ezomkhonomi ezemidlalo nokunye okunenginingi futhi thina iSky's Metro FM isitishi sabantu because sithi esabantu.
Hayi, kuyezwakala. Ungavalelisa abalaleni.
Hayi, lami ngiyajabula kakhulu ukuthi lisinika ithuba lokuthi sixoxe nabalaleli esizavalelisa abalaleli. Simelele ukuthi size ukuthi bazasibuza ithi imibuzo ngalelo langa lamhlaka 1 lapho esizalesi kuma-public interview e-Rainbow Desk.
Hayi, kuyezwakala. Sibongile kakhulu mnumzana.
Sibongile kanti.
Lo ngumnumzana Qhubani Moyo esiphathamandla somsakazo omutsha obekhuluma kuhlelo lwethu liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Balandeli bengoqo sokuyisikhathi seno sikhangele imidlalo esaqhubekayo, imidlalo yeFIFA Soccer World Cup edlalelwa kwele Brazil. Kugroup F iqembu leArgentina linqobe eleNigeria namhlanje 3-2. Kungelani lokunqotshwa kweNigeria, amaqembu amabili isekhwalifayile sengenele kuhlandla elilandelayo ngoba iqembu le-Iran linqotshwe yiBosnia nge-3-1. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lo mlandeli wenguqu u-Abel Khumalo othi imidlalo yalinkezo iyajabulisa kakhulu.
Le yalonyaka le ingathi mnandi kakhulu kunale ebikhona la eSouth Africa ngoba amathimu la amancane njabo Costa Rica benza izimanga. So kuyasijabulisa ukubona amathimu sesikhathele ukube sibona la amathimu ayi-1 ukuthiwa yewathathi World Cup
manje. Kodwa nxa ukhangele awe Africa ke amaqembu ayeAfrika ubona njani
amaqembu eAfrika? Sibe disappointed ngegame yayizolo le yokuconsider i-penalty nge-last minute Ivory Coast. Bengicabanga ukuthi sisiya ku-second round. Ithemba lethele ku-Nigeria manje neGhana mhlawumbe iyo sesithembele kuwo. Otherwise ayi, amanye amateam la asidisappointed.
Ngokubona kwakho ngemidlalo osuyibonile, ngeliphi iqembu elithembisayo ukubana lingayiphakamisa inkezo?
Ngokubona kwami mbona ngathi amabhuni Netherlands azoyithatha. Badlala kamnandi kakhulu, especially umdlali wabo lo mdala lo bathi nguRobin lo.
Linye ke iqembu obona ngani lilakho ukuthi engxenye lalo libe ngelilandelayo?
Yeah, singayikhawunti phandle iCosta Rica ngoba inabadlali abancane. I-average age yama-players abo akubo-27 lapho. Bagijima kakhulu and banomdlali wabo lo bathi ngubani, uCampbell. Udlala kamnandi kakhulu, nyamangala njengadlalela amaklabhu amakhulu anjengabo-Madrid nabo-Manchester United. So ngibona yona le iCosta Rica nayo singayikhuthi khonapho kuma-quarter final.
U-Abel Khumalo ngumlandeli wengoqo obexoxa ecimeni lo Chris Gande weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Hayi ke kwanele kwalamhlanje.